Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 4 kuNtulikazi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bafika phose amajumi amabili babulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe. Ukusilela indawo yezigulane kwezinye izibhedlela.
Silobhubhane sakhuluma ngalo kangaka. Solumangalisa lapha indawo zokuthi abantu bazuza imibhedla sezizahlupha seziqalisile.
Kuyaxokozela KwaZulu Natal okulabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma abathi akumelanga avalelwe entilongweni.
Lapho izoba nzima khona uma kuthiwa angiyodonsa ejele ningonanga lutho.
Kodwa kulabanye njalo abathi nxa elecala kumele avalelwe entilongweni.
Imincane le minyaka lena because udeserva molo muntu entweni abazenzile imali abazidlayo.
Namhla kwezamasiko sihlolisisa inkundla zamacala emaphandleni.
Besilesifiso from 2 years back ukuthi ngasizuza ukuthi phakathi kwenkundla kamdisa or ekachief kube labantu abangumama abangancedisana lalabo bantu bebe ngama-assessors.
Zalethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyamemetheka kakhulu umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe obulele abantu abafika phose amajumi amabili izolo 18 ngesikhathi izibhedlela sezigcwala abantu kobulawayo abale coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela labongi ezibhedlela ezichiyeneyo bathi isimo sibi sezigulane ezilomkhuhlane weCOVID-19 ngoba sokuswelakala imibheda kwezinye ngenxa yenani eliphezulu labantu abalomkhuhlane lo osubulele abantu abafika phose inkulungwane ezimbili i-1859 eZimbabwe selokhu kwaqhamuka iCOVID-19 ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane abahlolwe izolo batholakala belomkhuhlane weCOVID-19. Luthi sekulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu, i-53,665, asebehlolwe eZimbabwe batholakala bele-COVID-19. Abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane, i-39,979, sebephephe kumkhuhlane lo. Ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kwenzakala ngesikhathi kuhulumende esanda kwethula imigoqo emitsha yokuqinisa uhlelo lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 olwe-lockdown. Umqondisi wesibhedlela sempilo osikhwica mfundo solwayo Ngwenya uthi kuyethusa ukwenzakala kuzulu.
Ewe Mahlabe Zulu, hayi umkhuhlane we-coronavirus lo bhubhane sakhuluma ngalo kangaka solumangalisa lapha indawo zokuthi abantu bazuza imibheda sezizahlupha seziqalisile. Yikho liyaxwayisa ukuthi lizibambe lilalele khona lesakukhulumayo. Nxa lokhe lingalaleli lisenza isiminye eminye abantu bethatha umkhuhlane lo bewunompola bewuphanana umemetheka usiya phambili kuzafika isikhathi mahlayana ukuthi abantu sehluleka ukuthi bafike ezibhedlela ngoba izibhedlela ziyabe zingasayenelisi ukuthi zilikhangele. Siyaxwayisa kakhulu Mahlabe Zulu.
Umnumzana Anthony Majongosi osebenza esibhedlela se-United Bulawayo Hospital uyakusekela lokhu.
Siyathola ama-admission ngamaningi kathesi ukuthi isibhedlela sigcwele kathesi. Yakuthazwa ukuthi vele umkhuhlane lowu i-third wave hayi uyabanjelana. So siyathaza ukuthi abantu bakhangele ukuthi bagqoke amamaski abo balandele indlela leziyana ziyakhuthazwa ukuthi bayenze ukuthi bangabanjwi lo mkhuhlane ngana ngendlela yokuthi kathesi amakhesi ayakhwela kakhulu ukuthi ama-hospital agcwele sizigcina singasakhwanisanga ukuthi sibafaka abantu ngaphi ezibhedlela ngendaba yomkhuhlane lo.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi isibhedlela esekusileni besilungiselela ukuvula ngolwesihlanu olwedlulileyo okutsho ukuthi singabe sivulile. Wenqabe ukukhuluma ngesimo esikwezinye izibhedlela ezikobulawayo ethi yena ukhangelane lesibhedlela seTonkroof kuphela. Umnumzana Effort Ncube olwela amalungelo oluntu usola uhulumende ngokukhuphuka kwamanani abantu ababanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Kule ngozi enkulu esiyibonayo manje COVID-19 isiba banzi igcwala yonke indawo, ikakhulu ingabe ibangwa yilolu hlobo okuthiwa yi-Delta variant. Isigcwala yonke indawo njengalokhu siyibona isenzeka kwamanye amazwe. Lokho kubangwa kakhulu ukuthi i-government ayizange yenza amalungiselelo alungileyo. Kanti kubuswa kabi kwelizwe insuku zonke lezi iminyaka yonke le, kudilize ezempilo, kwasweleka izibhedlela lakho konke. Akula mbhede, akula ma ventilators, lezinto zonke leziyana ezingasiza impilo yabantu, ezingahlenga impilo yabantu abagulayo. Ngakho ke kule ngozi enkulu ukuthi abantu abaningi bangcina befile bebulawa into ekade ifanele ivikelwe ingenzeki.
Unkosikazi Alice Song uthi konke lokhu okuvelayo kungenxa yokungalandeli izikondiso ze-COVID-19.
Siyakunanzelela njalo ukuthi siyalahlekelwa imiphefumulo yabantu. Baningi abantu abaza kufa ngenxa yokuswelakala kokuthi silandele iziqondiso. Njalo siyakunanzelela ukuthi nxa abantu bengalandeli izixwayiso ze-COVID-19, izibhedlela zizagcwala. Zingagcwala, abantu baza kuswela ukwelatshwa. Ngiyakhuthaza njalo ukuthi wonke umuntu ozizwe lo mvimbano kahamba ehlolwa. Izibhedlela zonke zikahulumende yahlola, kabahlolwe abantu ukuze bavikele abanye. Njalo nxa sebehloliwe batshelwa ukuthi balomkhuhlane, kabahlale ngkhaya njengokuba befundisiwe ngabezempilakahle.
Umqondisi wesibhedlela se-United Bulawayo Hospital uDr. Nasisiya Stranga wenqabe ukuthatha ilizwi, kodwa uchaze ukuthi ngaphandle kwemibheda engasilela izibhedlela kukhona okunye okusetshenziswayo kufanele kube khona, ukugoqela amafutha ezimota, amanzi, ukudla kanye lezisebenzi zezempilakahle. Wengeze esithi lezi zonke izinto ziqakathekile ukuze abenelise ukonga izigulane esibhedlela. Kusukela ngesonto edlulileyo kuze kufike ilanga la izolo kobulawayo, besokutholakale abantu abale COVID-19 abedlula inkulungwane eziyisikhombisa, i-7,447. Ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 babelikhulu lamatshumi amathathu lane, i-134. Kuviki eyaphela mhlaka 26 Nhlangula kwabanjwa abantu abedlula inkulungwane ezine, i-4,390, kwabhubha abangamatshumi amahlanu lasishiyagalolunye, i-59. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uyaxokozela emzini kamnumzana Jacob Zuma, owayengumongameli wakule South Africa, osephanyeke emthuthwandaba udaba lwesigwebo asethulelwe yinkantolo ye-constitutional court ethi kumele avalelwe entilongweni inyanga ezilitshumi lanhlanu, 15 months, ngenxa yokuthi wadelela inkantolo. Umsakazi we-South African Broadcasting Corporation ubika ukuba ibandla elibusayo ele-African National Congress selithume ezinye iziphathamandla zalo ukuba ziyekhuluma loZuma ngokwenzakala enkandla lapho kugcwele khona abalwa impi yenkululeko bekubutho lemkhonto wesizwe, induna zakwaZulu, ibutho lakwaZulu labantu abaningi abathi bavikela uZuma. Unkosizana Lindiwe Sisulu okubandla le-ANC utshele umsakazi we-SABC ukuthi uZuma uzawothula umbiko wakhe oqakathekileyo namhla enkandla. Umsakazo lo ubika ukuthi abantu abadabuka eThekwini sebethe gwaqa emzini kaZuma loba inkantolo ye-constitutional court city izahlolisisa isicelo sakhe kunsukwane ezilandelayo esokuthi kwesulwe izigwebo lezi kumbe engavalelwa entilongweni ngoba usekhulile njalo uyagula. U-Edward Zuma, umntaka Zuma, utshele i-Reuters News Agency ukuba uZuma kayindawo.
They are not going to lay their hands on Zuma over my dead body. They can keep.
Kuzamele bangibulale bengakafinyelela uZuma. Bengethula izigwebo abazifunayo kodwa uZuma ngasoze angene ngisho lo mzuzu entlongweni.
One minute of that, they would have to kill me before they put their hands on him.
Ekhuluma labasekeli bakhe izolo enkandla, uZuma uthe kalacala.
Angiyazi ukuthi uhamba iphelele phi le. Kodwa lapho ezoba nzima khona uma kuthiwa angiyodonsa ejele ngingonanga lutho. Kimina engibonisa ukuthi abaphathi bomthetho, mhlawumbe nabaphathi bezwe, abazi ukuthi ukuphathwa kweze kusho ukuthini.
kodwa unkosazana Thandi Jikelani ohlala eJohannesburg kwele South Africa uthi uZuma kumele avalelwe entilongweni.
Mincane le minyaka lena because udeserva molo muntu entweni abazenzile iy'mali abazidlayo kuye angeke ayiphile nokuyifila because it's like a holiday kuye because angeke ahlale njengamanye amabhadi.
Unkosazana Thuli Cele kavumelani laye.
Umsholoza abamyeki, umsholoza engaboshwa. Sekamdala lo muntu lo. Uboshwa uboshelwane ukuthi wenzeni. Kunini wa step down sekuboshwa manje uboshelwane. Abahlukane nomsholozi. Sekamdala lo muntu nani liyambona. Into eyenzeka ngale ngiyayithandi ngani ngaqhubeka nje. Leyo ukuthi kuthiwa hey abantu bayadutshulwa kuyabulawana akusebenzi lokho. And abantu bayamthanda umsholozi bamelile kakhulu futhi. Manje sizabe lokho bevala nge-corona. Hey abantu abafakanga ama-mask. Uzofaka kanjani i-mask empini? Mina le nto eyenzeka ngale ngiyayithanda umsholozi angaboshwa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mbuso Ngwenya. Udabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa.
Ngibona ukuthi le nto ifana kakhulu laloko okwenzeka ebantwini bakithi ngemva kwempi yombangazwe. Lapho esabona khona uhulumende ophethe elandelela bonke abaholi kanye labantu ababasupportayo ebabulala abanye baphosela emajele abanye befela emajele. Kuma nje uzulu wonke ufanele ngabe uyaqaphela khona lokho ubambane ngamandla. Ngiyababona nje enkundleni zokuxhumana lapha labo abanye bakhona bakhombisa ukungayi understand lento ngizwa lapha na le statement esivele eRoyal House bekhipha statement sokuthi bona bebengathuma ngamabutho. Yes, amabutho ngaba phambanisile kodwa into ufanele bayiqaphele ukuthi uma bengaqaphelanga umhlaba wakwaZulu siyo sakwaZulu singathabalala.
Umnumzana Mgobo kaGobeki laye ulombono ofanayo.
Nesenzo esenziwa phezu kamsholozi angiseseki sokuthi aboshwe ayebhadlejele. Ngibona leyo nto izosusa umsindo futhi yenze kube nodlame lwezepolitiki ezweni. Kungicacela kahle kakhulu futhi ukuthi abantu abamnyama bakakhululeki. Bengakakhululeki kuyangibonisa ukuthi abelungu lokho bengakavumi ukuthi abantu abamnyama sebekwazi ukuthi bazibuse emazweni abo. Yikho sibona kunamajaji othi noma ekhuphi isinqumo sibona ukuthi leso sinqumo siphushwa ngokwendlela yokuthi baseka uhlangotho oluthile bencindezelo oluthile. Ngithi mina umsholozi akangaboshwa.
Kukhangelelwe ukuba inkantolo ye-Constitutional Court izahlolisisa udaba lukaZuma mhlaka 12 kuNtulikazi. UZuma wethiswa icala lokuthi wala ukunika ubufakazi ikhomishini ehlolisisa amacala obukhohlakali awethiswayo. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba sekulabantu abangamajumi amabili lane 24 asebetholakale bebhubhile kulandela ukudilika kwesakhiwo se-Chaplain Towers South eFlorida kwele Melika. Abedlula ikhulu lamajumi amabili lane 124 lokhu bengakatholakali. Isakhiwo lesi silamaviki sabhidlika. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba kulabantu abaningi okumangalisayo abethekelela izihlobo labangane namuhla ngosuku lukazibuse kwele Melika. Baningi abagada indizamtshina besiya endaweni ezehlukeneyo. Iphephandaba leSwazi News libika ukuba izithunywa zenhlanganiso ye-Southern African Development Community sezifikile eSwatini ukuyahlolisisa udlakela kulelo lizwe kulandela ukutshengisela kwabantu emgwaqweni beswela uhulumende wenkosi uMswati III. Sokwesikhathi sezamasiko.
Singanamasiko wesenziwe manje
nobaba mkhulu.
Singanamasiko. Singanama masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa ngenkundla zokuthitha amacala emaphandleni. Kambe abesifazana bayavunyelwa na ukuba yingxenye yalabo abathitha amacala. Umlisa wesigaba seMbimba uMnumzana Daniel Dube kusungula lingxoxo esiyethulelwa yinhlanganiso yeHarper Cook Trust.
Njenge traditional leaders court kulamacala esiwakhangelayo then bese kusiba lamacala esingakhangeli. Amacala kakhulu esiwakhangelayo sikhangele amacala abe phathanelene lokuhlalisana kwabantu abantu bayaxabana emakhaya la yiyo amacala esiwakhangela kakhulu bana abantu sibahlalise kuhle bebengahlali bexabana yizo izinto esizikhangela kakhulu bana kumele kube lokuthula phakathi kwabantu.
Unkosikazi Molet Dube uthi inkundla zokuthetha amacala kumele zibe labesifazana.
Besilesifiso from 2 years back ukuthi ngasizuza ukuthi phakathi kwenkundla kamdisa or ekachief kube labantu abangumama abangancedisana nalabo bantu bebe ngama-assessors. Through indlela esifunda ngayo sikhangela ngayo ukuqakatheka komuntu ongumama laye ukuthi abe lelungelo lakhe lokuthi akhulume ekhululekile lapho esephakathi kwe-court kumbe esethonisiswa. Kube labantu abangumama laba ababe kufront laphana ukuthi laye engazizwe sesaba. Imibuzo abe ibuzwa ebona kulabantu abangumama phambili ngale kuyamnika indlela yokuthi abe le-power ukuthi kube lula ukuthi akufakaze konke ngendlela kumbe uyabe ehlukunyezwe kubi ngubaba kumbe uyabe ehlukunyezwe kubi esigabeni wagcine esefikiswe nga enkundleni kamdisa.
Unkosikazi Dube uthi kulabesifazana abakhahlanyezwa ngesikhathi sokulima
balingalaba abantu bokubasapota through indlela obaba babe baningi hhayi vele iy'nkomo zakho ziyahlupha wafela indoda ngoba ufuna ukukhomba wathi but kungakulo mama ngale phambili ozachallenja labo baba ukuthi hhayi umama udlelwe ezinkomo wesiliyakwazi thi kakusela baba kumbe abafana vele abakho kumbe kunjani ugogo yehlulekile ukuthi anqanda inkomo kube lo mama ongamukhulumeli.
Kodwa induna uMathema owesigaba seGwanda North uthi abesifazana kabavunyelwa ukuthetha amacala.
It's very difficult, extremely difficult anyway ngoba usufana kalo ayengabi ayecela. That's why even when you engage in these gender issues you would see ukuthi abafazi they are so few in the political arena simple because they belong to the married institution. And by their nature, umuntu ongumama must get married and that is hamba. So ngangithatha umfazi womuntu ngizomfake kodwa.
Loba kunjalo induna uNdube wesigaba se-Insiza uthi kumele abesifazana babe khona enkundleni.
Nguwadi 2 kodwa ngikhangele amawadi ayi-4. Ukuba ngumama kwami kwavele kwangeza ngafaka la abanye umama ukuthi kube lula lakimi. Ya siyayibona i-culture. I-culture into zijikile vele. Yekubona lakho sokulamakhosi ngomama futhi. Kanti vele laphana singabuyela kulabo abanye abathi isiko ayalivumeli omama enkundleni. Kanti amacala ngabo bani vele into yokuqala. Into kumele uzibuze yona ngoba babodwa yena abamangalelanayo. Asibe bobaba bodwa, umama khona phakathi. Yena umama umelwe ngubani? Into yokuqala kumele ukuthi bayicabange kakhulu. Ngiyabakhuthaza ukuthi bathintshe ukwenza. Bagoqule isimo, bahambe lesimo esikiso khathesi. Bakubone bakuzwisise. Ngoba into yokuqala nje bebeqala ukumisa idale labo kumele bakukhangele ukuthi kubuye ubaba bodwa yini. Lo ngumama la ukhona phakathi kwendaba umelwe ngubani yena? Ukhululeke okunganani phakathi kwenkundla enjani? Kungathi nxa ngikukhangele mina kabe kulokuncindezela nxa inkundleni enjalo uzomelwa ngubani?
Induna uNdube uthi abatsha labo kumele babe khona enkundleni.
Omele le youth ukhona ukuze labantu abasebancandayo bangasabi bebona sibadala zonke enkundleni. Yamela abona ukuthi akho dokotela kulenyisa izyami nganyenyezela lwani indaba yami nqangile enhloni iza lukhuza izazwakala ngoba kulabanye abalenhloni abangakwanisa ukukhuluma yikho sikukhangelele ukuthi wonke umhlopho womuntu umelwe kwesinye isikhathi ngokuhamba kwesikhathi sizadinga lo mela abagogekileyo ukuthi nje akaze sihlangane labo bengena ezinkundleni kumbe bemangalelwa ukuthi abale amachala mhlawumbe yikho nje ngani kulibalekile nje but sifisa ukuthi konke kungani ukuthi covered but inamba icinisa isitshaya. Ibathi sabe sizamile khona ukuthi umuntu lo muntu azizwe ephathini yakhe nje lapha nemelekile la ehlangothini lwakhe imini abe ikho khona ngubaba kumbe umama kumbe mutsha kumbe sekhulile enkundleni akube labo mama abatsha labadala babe khona kubalance yonke into lokuthi isiko vele lona kalingachithwa njalo omama labo bazizwe belezibindi zokuthatha ezinye izikhundla nxa zikhona zifikile ama-opportunity lawo ababambe wasebenzise. Umuntu ongumama layo uyakwanisa ukukhuluma njengobaba, umuntu ongumama layo uyakwanisa ukukhokhela njengomuntu ongubaba. Kwesinye isikhathi ngaphose ngithi hhayi angibaphoxe obaba kodwa thina omama silozwela.
Hhayi-ke kwalamhlazi malapha kwezamasiko nokuphila kwabantu nsuku zonke. Lolu ludaba ebesiluxoxelwe yinhlanganiso yapha Trust ibambisana nalo msakazo weStudio 7. Sike sizwe okwamanje ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlo. Ngiyakholwa libe leviki enhle kakhulu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje nizafuna sikhangele ukuba nxa sisilwa izimbi yiziphi izikhali zikaKristu okumele sibe lazo. Ngizabala kwabase-Efesu ichapter ka-6 qalisa ke kuverse ka-12. Ithi yona ngoba kasili le nyama legazi kodwa silwa lemibuso lamandla lababusi balomhlaba omnyama lempi yemimoya emibi yaphezulu. Ngakho ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okuma ngosuku olubi lokuze kuthi lapho seliqede umsebenzi wonke lime. Ngakho manini izinkalo zenu zibotshwe ngeqiniso, lifakile isivikelo sesifuba esiyikulunga, lifakile amanyathelo ezinyaweni zenu ukuba lilungele ukuthumayela ivangeli lokuthula. Phezu kwakho konke lithatha izihlangu sokukholwa elizakuba lamandla okucima ngaso yonke imijoko evuthayo yomubi. Lithathe ingwane yokusiliswa lomhedla kamoya oyilizwi likaNkulunkulu. Khulekani izikhathi zonke ngomoya ngokucela konke langokunxusa. Kulokhu lilinde ngesineke sonke linxusele abangcwele bonke. Ngakho ke mfuna sinanzelele lapha ukuba zikhona izikhali esingazisebenzisa nxa silempi. Abantu abanengi nxa belodubo bakhangele enyameni baliswana labantu okwenyama angazi ukuthi kuyini iphimbi oyabungenekiyo. Kodwa mfuna ukukucela mzalwane wami ukuthi ungakhangeli lumuntu olethe leyo mpi, kodwa khangela ukuthi umelana lemimoya emibi, umelana lababusi bombuso omubi. Awuli okwenyama kodwa ulwa usemoyeni ngoKristu, ngoba kasilwi lenyama legazi kodwa silwa lemibuso lamandla lababusi balomhlaba omnyama. Ngakho wena ungakhangela umuntu uyabe usuphambanisile, ulwa impi engayisiyo yona. Kufanana njengabantu abadlala ibhola ukuthi kule stadium manje wena ungaphuma uyedlalela phandle kwestadium, uyabe usudlala uwedwa ungasekho lapho kulo mdlalo khona. Ngakho ke ngifuna ukuthi okokuqala unanzelele ukuthi nxa uphakathi kwempi, abantu abaningi silwa lo muntu lo olethele yompi, kodwa khangela ngemva komuntu lo ubone imimoya ekhona yiyo kumele ulisane laye. Ngakho kwesibili unanzelele ukuthi uzihloma ngezikhali zikaNkulunkulu. Abaningi sizihloma ngezikhali zethu. Umuntu uzihloma ngezikhali zenhla mba uqalisa ukulwa lo mntwana enhlamba, uqalisa ukufona kumbe uqalisa ukudinga abanye ukuthi ulisane labo. Usuyenza ipolitika lapha emsebenzini kumbe wenza ipolitika echurch, uyabuphambanisile ngoba awuli labantu ngamandla akho kodwa ulwa labo ngamandla kaNkulunkulu. Ngakho kumele uhlome ke izikhali zikaNkulunkulu ukuze ke lawo mandla omuvi ukwanise ukuwanqoba ngenxa yokuthi impi ziza kuba khona. Ngakho nxa wena ukhangela umumo lapho lwakhona impi, sebenzisa ilizwi likaNkulunkulu. Yikho uJesu wathi kuSathane, kulotshiwe ukuthi umuntu kaphili ngesinkwa kuphela kodwa uphila ngelizwi elivela emlonyeni kaNkulunkulu. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu eliyiqiniso liqakathekile nxa usilwa izimpi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeneni. Baba, ngegama likaJesu sisize sime ngawe, singathethi, sime kukholweni wethu. Nkulunkulu wami, sincede ukuba sinqobe empini zethu zonke esizilwayo ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami lenkomo.
Siyabonga kakhulu untungami lenkomo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali chona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lethula namhlanje igama ngumayigobe namhla kuhlelo silo Admos Banda lo Pretty Mpofu bobabili bakumsebenzi wezandla usibanda usebenza ekhwekhwe umampofu ukubulawayo sixoxa ngokumemetheka kweCOVID-19 elizweni soqala lo sibanda Admo ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okunengi ukuthi liphila njani ekhwekhwe lapho ukukhanya ngani umkhuhlane lo umemetheka okumangalisayo
Ayi siyabonga ukuphileka kuyaphileka but kunzima ngoba I movement is restricted just that change eyenzakala ku social structure kutsho ukuthi into eziningi zasezitshintshile impilo yabe ngasafani
liyenelisi ukusebenza kahle na
si lobunzima esihlangana labo oqala indaba yona le movement yabantu kusho ukuthi le business lalo liyehla phansi so kutsho ukuthi into zakho noma nxa ulento lezana ezibolayo ama perishables kuyafika ekuboleni then esikhathini esiningi even noma ekuwodeni cina abantu behoda into ezinlutshwane because kazimuvi which means even the profit in that instance iyabe injani iyabe inlutshwane then isihlanga lo hlupho nalelo ukuthi angaba ngama-rental sendawo lapho esisebenzela khona abe ngama-utility bills ozesa amanzi khona akakuyi kuma-lockdown inyanga iphela the bills they come the same akula ngisho even ukuthi kungaba lokungenela kwahulumende ukuthi at least either a supplement or athi nxa kuma period lama lockdown kube le freeze lokuyiweva okuba khona okwenza ukuthi abantu bekwanise ukuphefumula
siyabonga Admo asizweni ukuthi umampofu yena uthini mampofu ngiyakwamukela kuhlelo
hayi siyabonga baba
udabesila lokuhlelo luzwile awusitshela okuningi ukuthi liphela njani elizweni
engakusho ukuthi akusebenzeki vele kunzima ngoba ngananzelela ukuthi abaningi bethu besilokuthi nxa sithengisa sithengisela enzilini yedorobheni okuyikuthi bokufika abantu abaningi hlangana labantu abavelela emakhaya bebuya bezothenga hlangana labantu abavelela indawo ezithiyethiyeneyo njengokuba kuphasa kuyavuka kuthe amabhasi asebhaniwe akusahambi mabhasi sokule lockdown akusela lockdown sokunzima ngoba akusela muntu obuya edorobheni isikhathi ngaphinde yasisusa njalo futhi enzilini yedorobheni lapho esasithengisela khona kwathiwa kumele sithengisele emalokishini emalokishini angikhona futhi sahlangana nobunzima bokuthi abaningi uyaburentile uhlala lo-landlord engeke avume phela u-landlord ukuthi usufake umsika egedini kusasa sokubuyela i-customer kusasa sokubuyelwana kuba lo mthelela futhi wokuthi sesihlangana lohlupho lwe-COVID-19 kuhlangane lohlupho lwalo lokuthi kuyabe kulabantwana khona lapho umnikazwendla sisona sekhala ngokuthi ngokuningi babantu ababuya lapha sathina sesibamba umkhuhlane
hayi isikhathi sesesidliwe ngumangoyi emampofu bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina usitshela okuningi ukuthi ubona njani okwenziwa nguhulumende lapho bethi abakumsebenzi wezandla sokumele lithathe iJackson elivikela iCOVID-19 ukuze liyenelise ukusebenza
mina ngikubona kungumbono omuhle kahulumente khangela ukuthi njengabantu abayimainfo balifeda sihlangana labantu abaningi ekusebenzeni kwethu kodwa bekekusale lihlupho lokuthi yena le ivasini yangikhona okokuqala sakakhulumi ngamakhadi ayikho emaklinika lapho esihlala khona umbono omuhle sibile esiwamukelayo ngabe ukuthi kusiba njalo itholakale leyo vasini ukuze siwathole lawo makhadi
zulukanti abam isikhathi yiso sesihliwe kumangoyi selugqiba lapha uhlelo lwabatsha thanda ukubonga u-Admos Banda lo Pretty Mpofu ngokungena uhlelo lwethu lwabasakhulayo kona lokwalamhla mthwakazi omuhle sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection olebalulisayo ngumike obe bye bye
siyabonga kakhulu ngumike obe ungadinelwa kusasa kwezemidlalo obambe isicoco se-World Boxing Federation Middleweight Champion uCharles Manyuchi izolo unqobe uMohamed Siyebala wakwale Uganda emdlalweni owenzelwe eMaswingo loba uManyuchi engamlahlanga phansi ngezibhakela uSebiyala akade bebambe umdlalo lo bathi uthole imiklomelo eveza ukuba nguye onqobileyo singakagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo abantu abafika phose amajumi amabili babulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe osokusilela indawo yezigulane kwezinye izibhedlela kuyaxokozela kwazulu natal okulabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma abathi akumelanga avalelwe entolongweni kodwa kulabaninjalo abathi nxa elecala kumele avalelwe entolongweni siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje ngoliva lisa ungibs dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.